abebandla le-Citizens Coalition for Change babhaliswe bekumacele amabili icele lozithi ngunobhala waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu onguye owaxotshisa amalunga awe-CCC edalele ephalamende libhalise amalunga amahlanu lalabo abaxotshiswayo abahlanu unkosazana Sithabile Mlilo omela abesifazana kubandla le-CCC uchaza isizathu sokufaka njalo labo ababexotshiwe
thina sibise bheka ama-citizens candidates avote namhla ka-23 August sizabuyela kuma-citizens ngoba ama-citizens asicela ukuthi khona ukuthi sihlale nje beyekele ukuthi bebise abantu akusuze kuyenze sizabuyela kuma-citizens ama-citizens azavotela abantu babo and uso ukuthi khona ngubani othenjwa ngama-citizens
umqondisi wezokhetho kukhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission umnumzana Ikloyile Silwayigwana uchasisa okuza kwenzakala ngemva kwe-nomination court.
Nomination court officers wonke lapho kuhlala khona nomination court yonke into iqalela kuhle yonke into ihamba kuhle ikhuluma nje bamelele nje laba abafaka amaphepha so thina njengezibalekaso commission siyakhuthaza ukuthi khona akube njalo ukuqendakala ukuthula ngalesi sikhathi nakhathi sizama kukhetho lolu khani uzaba khona ngo-December siyakhuthaza kakhulukazi ukuthi khona ukhethwa sompi ukhetho ukhetha abameli abezindaba abameli bephalamet abameli emakakasikazi ngakho konke lokhu kumele kwenziwa
ubulawayo ukhangelele njalo ukuba lokhetho lwamakhansila abane abe-proportional representation labayisificaminwemibili abekhansili ukhansila Donaldson Mabutho owayexotshiwe uthi wenelisile ukuphanyeka amaphepha akhe edalele nomination court lamhlanje
izolo ke sifakile amaphepha akhe ekhantolo ama-nomination papers bawayemukela esesukumelele namhlanje ngama-results impumelo yakhona kodwa azange sibe nezinto eziphazamisileyo ukuthi sifake amaphepha
umabhalane we-Democratic Official Party umnumzana Khumbulani Peter Ncube uthi benelisile ukufaka amalunga edale amabili
sizofaka ama-candidates ethu angena kuma-by-election ka-7 December okwanamhlanje senelisa ukufaka ama-candidates amabili endaweni ezimbili enketha
kulandela isimemezelo sokubiza ama-by-elections ngumongameli Emmerson Mnangagwa kunyanga edlule izekhi layo yenze isimemezelo sokunxusa abalesifiso sokuncintisa kukhetho oluza kwenziwa mhlaka-9 Mpalakazi idalele nomination court lamukele amaphepha abantu abangama-23 lamhlanje phakathi kwalaba bantu abaphumeleleyo ukubhalisa ngabalitshumi lasificaminwemibili 18 amabandla ezombusazwe enelise ukungenisa amaphepha emukelwa konke lenhlawulo abalisa izanu PF lamacele omabili awe-CCC lozimele yedwa kusasa idale lazise ukuba lizavula liphinde linamathisele amabizo abazangena kukhetho eminyango yedale ngimele umsakazo we-Studio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.